Hay un 76 kube uhle konke ngathi be kukongile lengoma zenduduzo ekade sihlatshelwa khonapho bezingoma lezane zokutshengisa ukuthi simoya munye njalo lesifiso esokuthi sibe labanye amaqhawe aza kuma beqonde nta njengomama uRonnie Amdala.
Yiziphi iziphathamandla zebandla ebezikhona emfeni le?
Ngathi uthi ngelanga lakuqala sike saba lo acting president webandla le-MDC Alliance ubaba Welshman Ncube, saba njalo lo chairman webandla jikelele umama uThabitha Sikhokho Khumalo, saba lama-national members uDesmond Makhaza, uGladys Masuku, labanye abaningi ukuthi angazake ngiqede ukuthi ukuqamba amabizo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi lizamkhumbula njani umuyi njengesiphathamandla sebandla?
Umama uRonnie Amdala zamkhumbula njengomuntu vele owayengavilaphi, wayengumuntu oqondileyo nta, wayengumuntu lwana ukuthi awuthandabuzi ukuthi umela i-MDC iphi, wawungathandabuzi ukuthi umele uhlangothi luphi, wayengumuntu lwana owazi ukuthi ayiwulandela nyawo ukubabakumosentshamisa. Wayengumuntu lwana ongathandinyeyo nxa kwakulithumba eselisinda lalihle libhotyozwe khonapho khonapho ayikhona kusasa. Wayengumuntu lwana okuthi nxa kwakumele kusetshenzwe abantu babesukumela phezulu. Wayengumuntu wayelothando kakhulu malunga enhlanganiso.